Sokuyizika desendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sipagaza, Washington, D.C.
Alingali tshona njani izulukandaba? Olamukela emphakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 23 Nkwekwezi 2020 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, kulabahlanu abatholakale belegcikwane lecoronavirus sesekubangele ukuthi inani labo liqanse liye kumachumi amahlanu lasithupha i-56. Intatheli zindaba ezimbili ezibothwe zikhuluma lamantombazana ayithunjiwe besemthethwandaba namhlanje lapho ezithiwe zizamele ziphenduke ngolwesibili.
Sobona sebekubona la ukuthi hayi abantu abangabelokhu bekukhuluma lentatheli zindaba. Indaba leya lesikhula re-engagement yabo isithwalo so sebeyalisa manje intatheli zindaba ezikhuluma lamantombazana.
Sokuqhamuka isihudo kobulawayo sicatshangelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi okunatha abikwa ehlangene lengcekeza.
Kukhanya impompi zamanzi zidabukile zahlangana lempompi zesisuwe ezidabukileyo. So ke sokulohlupho olunjalo khonapha edolobheni lakobulawayo ngenxa yokuthi impompi lezi ezinye zakhona zezindala.
Kwezemaphandleni bangcwatshiwe ababulawa itshefu eGwanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulabahlanu abatholakale belegcikwane lecoronavirus osekubangele ukuthi inani lalabo abalegcikwane leli elizweni liqanse liye kumachumi amahlanu lasithupha 56. Abahlanu laba ngabakade bevalelwe enkambeni yeGweru. Bavele emazweni athi Botswana oyedwa, abathathu eMalawi loyedwa eHarare. Unobhala wezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi kulabathathu ababaleke enkambeni yeMarymount kade bevalelwe ukuthi bakhangelwe ukuthi bengaba belegcikwane lecoronavirus. Amapolisa athi esiyabadinga ku-address abayiphiweyo bathola ukuthi abahlali khona. Kunjalo nje intatheli zindaba ezimbili ezibotshwe izolo zikhuluma lamantombazana amathathu ayethunjiwe, uFrank Chikore osebenza ezimele loSamuel Dagawira wenhlanganiso ye-263 chat bebesemthethwandaba namhlanje lapho abathiwe babuyele esitokisini baphenduke enkantolo ngolwesibili. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela intatheli zindaba e-Young Journalists Association of Zimbabwe uLeo Munende obesemthethwandaba.
Lokhu kuhle kutshengisela phela ukuthi uhulumende nakalandaba lenhlala kahle yethu njalo lokuthi enze i-environment esebenza kiyo ibe favorable njengamanye amazwe. Sesike fanele sakhuluma wayengusiphetheni wezesharathi amapholisa uCharles Charam yena wasitshela wahle wathi hayi no sesiya phambili amapholisa asozali chai asozali etusele asozali bonke bavumelana sinjengabantu abadala sazwisisana ungakodwa wakulethe kusenzakalayo ufoni athi lokho okhona leyo wakutshela khonokho amapholisa abe engalitshayi abe engalibophi lezinto ezinjalo bazifuna kusenzakala more often uthi bakabona abafuni vele ukuthi indaba nxa i-against the city regime i-regime ekhona kumbe i-president amasobulanga wegovernment abafuni ukuthi abantu ababotshiwe bebesiya yenza ama-interview lojoana mamombe ongu-MP okuthiwa wayi-abjectrate i-state bona basebebazo.
Manje ngokubona kwenu kungakwenzakalani? Kukhona yini abafuna ukukufihla?
Abafuni ukuthi sikhulume labo laba aba-abjectrate. Asebekubonile osekukhulunywa uChingadube bengikhuluma noChingadube ngeFaraday last week. UChingadube uthe indaba le isiphambanise i-image eZimbabwe international. So bona sebekubona labo ukuthi hayi no abantu abangabelokhu bekukhuluma lentatheli zindaba. Indaba le yalokhu ikhula and re-engagement yabo isiswane so sebeyalisa manje intatheli indaba yokukhuluma nabantu abantu abakukhuluma bakungukujojini ukwenza ngalayo bakungukutshela ukuthi izindaba zibonayo betshela uzulu wonke because this is something okwenzakalayo okukhonsena iZimbabwe yonke nxa u-MT e-abgaswa etshaye kuthiwa wayenzwa i-sexual harassment what more extraordinary citizen of Zimbabwe
sizwa kuthiwa ubusemthethwandaba namhlanje kuhambe njani
emthethwandaba kuthiwa barimande esosini kuthiwa bazaphuma bazakhuliswa kumbe indaba yabizaivazayizwa ngetuesday next week so hayi belokhu belala phakathi izuku elilandelayo ngolwesibili
hhayi kukhona yini ongafuna ukukungezelela
mna engingafuna ukungezelela yokuthi sokuyisikhathi sokuthi intatheli izindaba singaxoxisani namapolisa endabeni lezi zokuncwasibojhiwe sezizama ukuthi indaba siyiqede ngokukhulumelana so kufuze sihambe kakhe edali iphoyisa nxa lingakutshaya kulokuthi mina ngikhulume samapolisa sizwana sokufuze intatheli izindaba zikhangisa indaba lezi edali umuntu alokuphi oyabe kutshayile kumbe iphoyisa nelikhulu ugodini mathanga simhambisa edali labo bebhadale kumbe behlawule kumbe asazikuyayenziwana kodwa indaba sesizeziye edali ukukhulumelana akusebenzi
Lo nguLeo Munende isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba eYoung Journalists Association of Zimbabwe. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kamuke isikhudo edolobheni lakoBulawayo sichathengelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angahlanzekanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi evulwa ngelanga elilodwa ngeviki ngoba esesilela emadamu. Kubikwa bebebaningi asebephethwe isihudo lesi. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakoBulawayo eyoBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Yebo sesike sakuzwa sibili ukuthi bakhona asebeguliswe ngumkhuhlane wokuthi amanzi abanathayo abe ngantho ahlangene lesuwa. Ngingavakatshela ngisiyahlolisisa ku-13 emabuthweni lapha. Lephelandaba ngathola kumbiko ukuthi ukhona omunye ubaba ogulileyo sibili kakhulu ngenxa yokuthi lapha abakha khona amanzi kukhanya ngantu akuyabe kuhlangene lisuwa so lakhathesi sikhuluma nje kezwa kuhle njalo olunye udube esithe saluthola yikuthi kukhanya impompi zamanzi zidabukile zahlangana lempompi zesuwa ezidabukileyo so ke sokulo hlupho olunjalo khona pha edolobheni lakoBulawayo ngenxa yokuthi impompi lezi ezinye zakhona zezindala ngezemalokitshini kakhulu akhiwa kudala before independence so sokusiba ke lo hlupho olunjalo ukuthi sokungaqhamuka umkhuhlane omkhulu kakhulu nxa kungananzelwa ngenxa yokuthi ungabona impompi yamanzi okanye ukuthi ibe lamanzi aklini isimpompoza ihlangane lempompi yamasuwa kusuka kuthi endlini kufika amanzi angcolileyo ahlangene lengcekeza zabantu
njengoba amanzi sokuthiwa azavulwa kanye ngeviki bathini abantu ngakhona lokhu njalo ungasitshela ngamafithane ukuthi baphila njani abantu ngesikhathi esini
idolobho lakoBulawayo selile water shedding schedule esho ukuthi sesizathola amanzi ngemva kwe-144 hours ngezinye indlela amanzi sizawathola for 24 hours ngeviki ngendlela abakuhlele ngayo bathi amanzi azaba khona okwamalanga amabili for 12 hours ngezinye indlela nxa kuyikuthi ngomvulo abantu bathola amanzi babe bezawathola for 12 hours nxa bezaphinda bawathole futhi ngensonto bazathola for another 12 hours bezokusenza i-24 hours yeyilanga elilodwa kodwa esikunanzelayo ukuthi indawo eziningi amanzi wona lawo kafiki ngesikhathi kumbe vele angafiki ngathatha izinjalo indawo ezinjengabomganwini indawo ezinjengabophumula old ophumula south ezigasileyo even omagwegwe ngaze kube lilanga lokuthi amanzi kumele afike kawafiki ngenxa yokuthi inani lamahola laba abaqambileyo vele abantu babe besathelela laba abantu abangantu abasendaweni ephezulu abawathola amanzi so literal abantu laba kabasatholi manzi i-defect from ina le water shedding ye-144 hours kusithi council layo siyasimcebise ngakho khona ukuthi indawo ezithile kazifikanga amanzi yibo kungabe kuthiwa kulo hlelo lwebhawuza but ibhawuza kayifiki kwezinye indawo vele nanxa ifika ithe yafika kulezi ndawo ezithize iyabuya ngemva kwesikhathi kwezinye indawo iqinisa ibuye kusuka abantu sebesesaba sebengasakwazi ukuthi benzeni
siyezwa kuthiwa khona abantu kumele bahlale behlanzekile ngenxa yegcikwane lele le coronavirus manje pho amanzi njengoba engatholakali lula baphila njani abantu
ngomthetho obekwe nguhulumende njalo obekwe iWorld Health Organization kumele ukuthi umuntu engaphuma mbaye phandle lapha ekhona ephenduka afika geza izandla lanxa nje umuntu ebhotabhota khona kanye ukugeza izandla for 30 seconds yikho kuqakathekiswayo kodwa kathesi singananzelela ngodube esilalo kobulawayo amanzi ethu abuya okwamahola angamathumi amabili lane kuba nzima ukuthi ngeviki amanzi lawo yabo wagcinile ube lokhu wasebenzisa ngokugeza izandla so ugcina kusenzakala ukuthi vele lezo zinqumo mbe lezo zixwayiso zigcina zisephulwa nguzulu ngenxa yokuthi amanzi ayalondolozwa amanzi alilihlo lentwala siyakuqhomosela futhi ukuthi isimo samanzi kobulawayo sivi kakhulu ngenxa yokuthi amadamu amathathu asethe ayekela ukuthi apompe amanzi ewasa kobulawayo sesela amanye amadamu kuphela amathathu abalisa insiza mefe inyankuni lemchabezi wona lawo ngamadamu asesiwathembile ukuthi amanzi lawa ngalokho eqhubeke valwa ngendlela avalwa ngayo ubhano le-COVID-19 lungaqhamuka kobulawayo kuzaba lembubhiso enkulu kakhulu
uMnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Umasuku owemathetheni eGwanda uthi kuzamele kuvele obala ukubulele amalunga amathathu omdeni munye emathiya abhubhe elandelana uviki ephelileyo ngemva kokukhala ngesisu. Umasuku uthi lumonakalo suthiye iningi lezakhamizi zithithibele abathathu laba kucatshangelwa ukuthi bengabe bafakelwa ithefu. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Laloba uhulumende evimbela ukuhlangana kwabantu abaningi kulezi nsuku ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, akekho bengavimba izakhamizi emathetheni ezize ngobuningi ukuzokhala ndawone lemula kwesifanda elahlekelwe ngabazukulu ababili kanye lokhulu wabo kuviki edlulileyo. Abazukulu bakamnumzana Jotam viki zonke sifanda ababili abaneminyaka yokuzalwa engaphansi kwesishiyagalombili babhubhe belandelana ngolwesine langolwesihlanu kuviki ephelileyo ngemva kokuthwalelwa esibhedlela bekhala ngezisu. Usipanda layo obeke walaliswa esibhedlela yena kubikwa eqaleke wabhubha lapho izidumbu zabazukulu bakhe zifika ekhaya ngolwesihlanu ntambama. Ekhuluma ethemathiya izolo lapho kubekwa uSipanda, induna emathetheni uMnumzana Mbiko Masuku uthi bamadolonzima ngalo monakalo.
Silapha kuphela leliyani viki kulondolozwa abantu. Siyathandazeka-ke futhi uNkulunkulu abaqinisa bemuntu aziqinise izihlobo zikwamukele lokho okwenzakeleyo. Thandaza njalo futhi ukuthi nxa kunguye uNkulunkulu okukhethileyo lokho oqondile kunjalo, kodwa nxa kule sandla somuntu phakathi thandaza kuye futhi uNkulunkulu ngoba yena akacatshelwa lutho ukuthi kakhanyise kubonakala ukuthi kwenzakaleni. Ayilula le ndawo.
UMasuku ukhuthaze izakhamizi ezilodletana ngalokho okwenzakaleyo ukuthi bakuveze obala uze izakhamizi zihlaliseke.
Lamuhla kungabe kungani kuthi uyakwazakala ukuthi kwenzakaleni, kodwa engikwaziyo mina ukuthi kukhona osokuthethwa kwakuthunyezelwa eHarare ukuthi kuyecutshungulwa ukuthi kwenzakaleni. Kungenzakala-ke ukuthi ngevikileke elizayo arizansabesi, kodwa bonke abantu abalapha bayesaba khathesi. Akula muntu ongachiya ukudla ekhithini avuke kudla kusasa. Akusiyo mpilo le. So siyabe sisenzela khona lokho ukuthi kungazakala abantu bakhululeke baqhubekele phambili bephile impilo.
UMnumzana John Magutswa okhulume emele imuli yakwesiphanda uthi badabukile enhlizweni zabo ngalo monakalo obehleleyo.
Kuzwisa ubuhlungu kakhulu lakathesi, kuzwisa ubuhlungu okokuthi noma ngaye kumbe kwabekezela kumbe kwathatha isikhathi kuyukuthi kuhambe u-1 kumbe belandelana kwakungaba ngenye indlela. Ngakho ukuthi ngelanga ngcwaba abantu abangi-2 ngikuthi ngisakhangela abantu abangi-2 ngingcwabe futhi lo muntu, hhayi kungithathekile kakhulu. kodwa konke lokhu ke ayisikho ukuthi ngingabethela isikhumba sakhona emuntwini, kodwa ngibethela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyakwazi.
Umnumzana Asset Phiri uthi uphelelwe ngalokho okwehlele umakhelwane wakhe.
Yazi buhlungu vela ngilalamandla okuthi ngiyiswele ukuthi ngingathini ngaba konke lintsemenseni iqalisa lapha ekhaya. Yazi umakhelwane wami bedijima.
Umnumzana Mgoli Dube obengumngane omkhulu kaSpanda uthi isigaba sematshetsheni silahlekelwe kakhulu.
Angikholi ukuthi ukhona ozavala lesi sikhala sikaviki kuyona lindawo yakithi ematshetsheni. Phezu kwendlala engaka lo mumo omubi kangaka, uviki nguyobela mlela abantu. Woza viki ngilethole lami lapho uze ngithathela ngizuza ukudla. Uyagijima uviki uyalithatha lelo thole masinyazana imali yakhe umuntu uyabuyela. Angazi namhlanje ukuthi sizayaphi.
USpanda uthi umkakhe labantwana abathathu, ababili balaba bantwana ukhohliswa lokholela ngamaphahla ayiwo abhujelwe ngabantwababo, kodwa kabenelisanga ukuzobabeka ngenxa yokuvalwa kwemingcele kubangela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Amaphahla la kanye lodadewabo uRombizayi athumele umbiko wenduduzo kunina.
Mama, qina qhawekazi bethu, akula omunye sesibhekile, nguwe kuphela. Uyakwazi uThixo akwenzele lokhu. Asiwuthwaleni lumthwalo sonke.
Imuli yakwaSpanda kanye lezakhamizi zamatshetsheni zikhala zile themba lokuthi kuzavela ngenye imini okuthetha abathathu laba. Ngivele umsakazi weStudio 7 ngisemathiya ematshetsheni. Albert Ncube.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane, lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula udubo olubhekana labesifazane ngesikhathi lesi ilizwe liku-lockdown, uhlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kambe luyasebenza na. Sixoxa lo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eye-Women of Zimbabwe Arise, iWOZA.
Udaba lwe-lockdown lolu singakhangela njengenhlanganiso ye-WOZA, sikhangele kakhulu ukuthi ngalesi sikhathi se-lockdown siremukele imibiko eminingi e-domestic violence. Omama kade bezama ukuthi baye emapholiseni, amapholisa abefika abaphenduze ngabasizanga iningi labo. Okuphoqelele ukuthi khona inhlanganiso icine isingenele sibone ukuthi kwenzakalani. Batshayelwe lawo ngoba batshaywa ngomkabo, amapholisa kabavikeli. Esingathi ngogoga izaluka sezigugile lifuqe emalayinini ziyewelale, amapholisa nje abhenyile kalani kanakile ontanga laba abangabafana kakhulu abaye babashaya izikoroni ukuthi bathenge leyo mpupu bayithengisa emkambeni omnyama. So mama, i-lockdown ke njengoba mama kayisiphathanga kahle, siloku sihlukunyezwa ezindlini, sihlukunyezwa ngesihleli labo, siphinde sihlukuluzwa emashopu nxa siyathenga, siphinde njalo sihlukuluzwa yikulayinela amanzi. Kodwa ngingakhuluma ngokuthi ngile 9 days ngingela manzi, ngiqamele ithanka yamanzi yemagwekwe ngikhangelane layo. Ezinye izindlu vele zagcina sezilamamanti lamamanti zingalawo. Kuyasihlukumeza kakhulukazi ngoba sisuka sisiyadinga amanzi ezibhoraneni. Lapho ekufika khona kungabi le-social distancing, kulokufuqana. Siphila ngomusa wenkosi ukuthi singabi positive ku-coronavirus. So njengabo mama sihlutshwa yonke into.
Wona ngamanzi wodwa aswelakalayo, solunjani udaba lwamagetsi njalo lokudla kuyatholakala yini?
Emagetsini sibili inkampani yezeswa siyitshayela ihlombe ngoba izamile ukubona ukuthi ngalesikhathi se-lockdown sibe lamagetsi atholakala. Sike sahlutshwa kakhulukazi ukuthi khona intambo zamagetsi, ama-cables zebetshontshwa, kodwa bebezama ukuthi bahavisele. uncedo kade simphila ngalo kuhlobo zethu zokudiaspora kalifalitholi ngoba nabo bavalele lapha abakhona abanye balahlekele ngemsebenzi ukudla kade kubuya kuvela koBotswana lakoSouth Africa kanye nemithi ayade itholakala kayisatholakali lanxa usuthe wayithola imali yangkhona ukuya finyelela edolobheni esingananzi lamhla ka-16 April ngaba kobulawayo kulabantu abatshayayo kakhulu abanye badatshile incwadi zabo ezokuthi bayayithatha lawa maphilisi betshaywa ngamapholisa la ngamasosha batshaya amapholisa atshaya laba bantu kwahaipa ko-pick and pay kuhebhejitepo bathona bona ngabakwazi ukubala izincwadi iningi lalawa nje kwakungomama abatshayayo so umama ngaso sonke isikhathi lokuhlukuluzela izikolo zivaliwe abantwana endlini bakhala ngendlala bakhala ngalokhu ngalokhu utshona labo ubabhekile akulamanzi akulani izambuzi-ke kwenzakalani
kuyini uhulumente angakwenza ukuthi abantu bengatshengiseli ngekhonona ngokuswelakala kokudla lokunye
isisekelo sombuto imbuso welizwe singathi sisebenzisana u-section 86-87 okuthi khona amalungelo ethu alimithiwe amanye athethwe asikuthi asisele amalungelo ngoba siyakunanzele kwamanye amazwe isikakhulukazi i-South Africa kule mzamo yokuthi abantu baphiwe ukudla thina lapho kuphiwa ngokuthiwa lockdown kwaba ngumuntu uzibonele sesinanzela khona ukuthi khona yebo kungaba le ngozi thize ukuthi ekutshengiseleni lokhu i-social distancing kayikho yona ke i-social distancing ngafilayo ngoba ngikhulume ngokuthi nxa amanzi engekho sisesibhoraneni mna ngihlala only about 700 meters from isibhorane kule layini engaba about 500 meters abantu bemile ngamabhakede kule vigoroni kuchaye ivigoroni kulayiniwe khona kube sekubuya amanzi e-City Council ayibhawuza ibhawuza iyabuya e-terminus ibuye e-club ngalibe le-salvation nxa ifika vele khonapho iyabe iqedene maybe 2 days or 3 days ingabuyi ibhawuza ye-City Council leyo abantu abafuna amanzi kachaye ivigoroni so ekutshengiseleni baka-export kuyafanana lekuthengeni impuphu yivigoroni kazibuze ukuthi kungani betshengisele bengabe tshengisela ngoba bethanda ukutshengisela hatshi batshengisela ngoba kukhona okubahluphayo abakwesabayo ukuthi nxa bengasakwenzanga kuzafiwa kuthuli kwafela ezindlini
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lize ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga Sithandekile. Ngali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba itshone lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Efi Dlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eye-Zimbabwe Consumer Rights Association okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana salibonani balaleli bohlelo lokastudio 7 sizwa kuthiwa ishukela alisabonakali ezitolo lapha ungasitshela ukuthi njani umumo
ishukela kayisatholakali kwanhlobo ungaze ubhode ezitolo ezincane lezinkulu kawuyitholi ibiyayitholakale-ke emkambo omnyama kumbe ku-black market kumbe emakethe kodwa namhlanje ayisatholakali njengoba kwavalwa la kulezo ndawo ukuthi kwenze njani akucaci kahle isisithi ngaba khona ibe khona nje usuku olulodwa ngama-hours nyana isiphelile sebeyibuthile abantu abaningi abayifuna bangayitholi nxa ingasatholakali ishukela kusho ukuthi kakusela breakfast kusho ukuthi akusela lunch ngokuba besekulantshwa ngayo itiye njengoba izithebo le mpuphu kuhlupha kangaka manje-ke nxa kungasekho konke lokho kusho khona ukuthi abantwana sebetshona bengadlanga kuse bengadlanga sekudliwa ntambama kuphela nxa kutholakale leso sithebo kwatholakala leyo mpuphu impilo yakhona isinzima kakhulu ngendlela eyisimangaliso idinga ukuthi-ke inanzelelwe ilungiswe masinyane kungakonakali kodwa ayisiyo yodwa le mpuphu kwayona kulamalanga kayitholakali sekutholakala yona le super refined kuphela ubunzima buyabuya buqina busiya phambili
so nayisisindo sedola sizwa kuthiwa siyehlile kakhulu njalo siyehla ngesiqubu esimangalisayo ungasitshela ukuthi kuhamba njani
Isisindo sedola siyaphela iya isibalula nqa uqathanisa le randi kumbe imali yasemelika la kwamanye amazwe ibivelisiwa inyaka ledlulileyo iyawa kakhulu lonyaka ukuwa kwayo futhi kuleli viki kuhambisana lokungeniswa kwemali ama 20 lama $10 ngokuba nqa usandisa imali kakhulu le eyohlobo lwamanotsa phezulu isisindo sayo siyehla kanti ke nqa uyitheli siba nenge ebantwini wenza lokho okuthiwa ikungeza imoney supply kwenza izinto zidule yona isiwa isiba phansi ngokwesisindo ngakho yikho esihlangana nakho iwa iyaphephuka lokho okunye okumangalisayo ukuthi emzinyangeni ezilandelayo nxa ngabe izaqhubeka isiwa ngalendlela kuyabe kusisho ukuthi siyabe sesithenga sesingena khona lokhu ma 1000 into namhlanje engafiki eyi-100 iyawa kakhulu imali yiyo into edinga ukuthi uhulumende ayiphakamisele izinyawo ayibone ukuthi uyayilungisa leyo kodwa kuyamehlula kuyacaca nje ukuthi kala solution kala cebo lokuthi aphe isisindo imali yeZimbabwe isisindo siphiwa yilokho okuthiwa yi-confidence consumer confidence ne-business confidence kudingeka lezo zinto ukuze kube khona lokho kudingeka i-political confidence kumbe i-confidence ku-political system ku-governance so uhulumende kumele akulungise konke khona lokho ukuze abantu bamethembe uhulumende bethembe amacebo akhe bethembe ama-policies akhe nxa bengathembi siyatshintshe namhlanje ami ngalindlela kusasa ami ngalindlela kusho kuba lula ukuthi abantu le mali evela kuhulumende abangamthembiyo bangayithembi nxa bengayithembi imali isisindo sayo siyawa kusebenza kanjalo vele
izikolo ke ubona ungani zizavulwa yini ngesimo lesesikhona esecoronavirus
izikolo kasikwazi ukuthi ziyavula nini uhulumende kacacanga kahle ukuthi kungavulwa nini ukhulume kuphela ngokuthi form 4 form 6 lo grade 7 ibabazaqala ukuthi baye esikolo kodwa usuku lwakho nakalukabekwa ngokuba kusadingeka ukuthi kumiswe zonke izinto zifakwe endleleni eziyabe zidingeka ukuze abantwana bakwazi ukufunda bevikelekile kuyadingeka i-social distancing khona esikolo kuyadingeka amasani sanitizers kuyadingeka indawo zokugezela ezihlanzekileyo konke lokho kwakukabi khona uhulumende umele abone ukuthi abantwana balama mask abaza kwazi ukuwatshintsha gqoke kusase inye kanjalo ngendlela efaneleyo ngaphandle kwalokho akula lapho kungayiwa khona abanye abalandelayo ukuthi bazaya nini kasikwazi kodwa ke nxa kungalungiswanga kule ngozi enkulu ukuthi singavula izikolo sibone sekugcwele i-coronavirus kuyonke indawo ngakho kumele ukuthi siyavula izikolo kule ndlela yokuthi kuvikelwe abantwana lababalisi labazali ngoba umntwana ngayithola komunye umntwana ayisebazalini iyagcwala njalo emphakathini
hayi ungavalelisa abalaleli
hayi siyabonga kakhulu bantu bakithi sicela lihlale livikelekile egciwaneni le-coronavirus liyabulala gezani izandla kuso sonke isikhathi lisanitize lenze i-social distancing ye-1 meter ukuthiyelana izikhala libone ukuthi nxa lithimula lithimulele endolwaneni kumbe ethishwini lilahle lilandele konke likutshelwayo lihlale ngkhaya nxa kungadingakeli ukuthi liphume liye kwezinye indawo ngiyalicela kakhulu ukuba lihlale livikelekile ngokulandela yona lento ebekiweyo engiyikhulumileyo
lo ke bengumnumzana ephihlela ncinze isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eZimbabwe Consumer Rights Association ebesixoxa la kuhlelo liphuma le ndaba lithone le ndaba asidibane njalo kuviki ezayo ngakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje kulabahlanu abatholakale belegcikwane le-coronavirus osekubangele ukuthi inani lalabo abalegcikwane le-coronavirus elizweni liqanse liye kumachumi amahlanu lasithupha i-56 intatheli zindaba ezimbili ezibotshwe zikhuluma lamantombazana ayethunjiwe besemthethwandaba namhlanje lapho ezithiwe zizamele ziphenduke ngolwesibili sokuqhamuka isihudo kobulawayo sicatshangelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi okunatha abikwa ehlangene lengcekeza silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande lingazilalela njalo indaba zethu ebulenjini ku-www.voandebele.com lilale